Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Alivuka njani mthakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine ekuseni ziku 18 Mpufu 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iKhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu ngemva kokhetho iyaqhubeka namhla ngemva kokukhomba umunwe kunkokheli ye-MDC izolo ngabafakazi bezanu-PF. Umbuthano wokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi eHarare uphazanyiswa ngabacatshangelwa ukuthi ngabacuphi be-CIO.
Ohle wabuza kuqala mhle kwakhanya ukuthi hayi ube ngumuntu ongavumelani la kubonile idokumentali.
Kulandela ukulwisana kwabotshekesha besishona labesindebele okwafa khona umuntu oyedwa, izakhamizi zeGwanda zifuna udaba lokwenziwa lulungisiswe ngokuthula.
Singabantu thina beGwanda lento lesiyayibona ukuthi idinga ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe kabanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ikhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu ngemva kokhetho iyaqhubeka namhla ngemva kokukhomba umunwe kunkokheli ye-MDC izolo ngabafakazi bezanu-PF. Likhomishini ekhokhelwa ngowaye ngumkhokheli we-South Africa umnumzana Halima Motlanthe ikhangelelwe ukwethula impumela ekupheleni kwenyanga ezintathu. Izolo omunye umama osebenzela ibandla lezanu-PF wathi wabona umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti kunye lowake waba inkokheli yentsha yezanu-PF umnumzana Jim Kunaka bekhuluma labacha abe-MDC ngemva kokuba bavuka ubhova baqala ukubulala impahla ebalisa izimota. Likhomishini iyaqhubeka namhlanje ngomsebenzi wayo. Kuqhamuke ukuxokozela ngemva kokuba abanye abantu abacatshangelwa ukuba ngabacuphi be-CIO bephazamise ingxoxo ebikhona izolo ntambama eHarare ngemva kokubukisa umfanekiso we-documentary otshengisa ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe wogugurawundi othiwa Gugurawundi Genocide 36 years later. Intatheli zindaba uZenzele Ndebele onguye owaqoqa i-documentary le ekhuluma labahlukunyezwa ezigabeni zeMathebelele leMidlands ilizwe lisanda ukuthola uzibuse ubemanyene lenhlanganiso yeSapez Trust ukubukisa lumfanekiso eHarare kulandela umsebenzi ofanayo wobulawayo ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umqondisi wenhlanganiso yeSapez Trust umnumzana Ipo Mandaza umise lingxoxo ngemva kokuba abesilisa abalihlekana abakade bebukele beziphathe ngendlela engakhwabithwanga ngabanye. Kubikwa abesilisa laba benze okufanayo kubukiswa ihlandla lakuqala lalumfanekiso eminyakeni embalwa edluleyo. Ukuze sizwe okunenge okwenzakeleyo izolo ntambama, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Thandekile Moyo obe kumbuthano lo eHarare.
I loved it, although it was touching. Mina bengihlezi next to this guy okade esekhala, and I remember asking myself ukuthi, you know, what am I supposed to do? Should I look like, did I act like angimboni or what? So people were genuinely touched by it, because there was one scene, I think, embone khona abantu abaningi ngani kade sebethule. Yabona, sometimes you notice ukuthi wonke umuntu isethule and they're concentrating. Like when there's that woman was talking about ukuthi umntwana walahla njengenja, you know.
Sizwa njalo ukuthi akusabanga le ngxoxo kuyinokubonile.
Ngithe ngingena mina bengibonile, you know, kulamanye ama-faces othibona ukuthi lawa ngama-CIO, I'm sorry to say. So ngithe ngingena mina ngahle ngaposta ku-Twitter yami ukuthi lapha ngibona kulama-CIO amaningi, abantu laba vele bayakhanya ngendlela abagqoka ngayo. So soon after that, i-documentary siphelile. bacela ukukhuluma ukuthi ngasebe ngibuza imbuzo. Ohle wabuza ukuqala kuhle kwakhanya ukuthi hayi ube ngumuntu ongavumelani la kubonile i-documentary because bebuza ukuthi kanti i-documentary yenu yindaba ingakhulumanga lalabo elite zakhoza i-genocide le. Why ingasho yabo Mnangagwa, why ingasho yabo Terence Tshiri and also omunye wasebuza ukuthi ama-numbers lawa indaba lisithi kwafa 40,000 people bebe attacking ukuthi hhayi bebengabuzi ngesisho bebebuzela khona ukuthi kumele kube nengxabano bebekhanya ukuthi kulo muntu abamelayo njalo kulo muntu abazama ukumdefenda. So yindlela engibone ngakho ukuthi bengicabanga ukuthi bazabuza ngento abazibonileyo bezama ukuzwisisa more but ifekthe ukuthi bebevele befuna ukubhizisa kuthe kwakhanya ukuthi hhayi asobantu abazibuyele ngesithi.
Ye, njengomuntu owabukela umbukiso wakuqala ofanayo, abantu balahlekelwe ngokungabi le ngxoxo liyana?
Kobulawayo asange sibe le ngxoxo. Kobulawayo waphongubukelwa kuphela kula bantu abacela ukuba nengxoxo. Lapha ingxoxo ibizanceda ngoba abantu abaningi abahlala ngapha abakwazi ngendaba le ekade kukhulunywa ngayo nami. So bekuzaba kuhle ukuthi kukhulunywe ngakho, abale mbuzo babuze baphendulwe, abale nsolo ngoba insolo asontweni umuntu nxa kule nto ayisolayo kumbabona ngani ayisikho qiniso. Vele lathi besile mbuzo. So bengicabanga ukuthi ithuba lethu lokuthi lathi sibuzisise ukuthi akanti lapha kwahamba njani, kumbe lowo ngubani okade ekhuluma lapha, sizwisise even more yabo. So i-discussion ibiza abantu.
Kodwa ungathi umbukiso lo uyanceda yini, uyafeza injongo yabo?
Kuyanceda kakhulu. Njengami mina ngakhula ngisizwa ukuthi kwake kwaba le-round, sibona abantu bekhanya abantu abasikhulisayo bebuhlungu. Kukhanya ukuthi kule ndaba ebuhlungu engakhulunywa ngayo and you know ukukhuliswa kwethu ngabantu abasebuhlungwini sometimes kuba buhlungu lakithi. Kuyini okwenza abazali bethu bekhanya behlukuluzekile? Njalo sikhula thina sasivele sisesaba izinto ezinjengamaphuma, kodwa singakuzwisisi kanti sasinabantwana abancane. Unxa vele esikolo ngabona iphuma sesigijima singena edangeni sibaleka, ikodwa i-ground yayivele isidlulile. Kodwa i-something ebengivele nginokubuzo ngikhula about it, ngifuna ukuzwa lami ukuthi alivele kwahamba njani. So umbukiso lowo mina ngithandile kakhulu ngoba unginika impendulo eziningi engangihlala ngizibuza zona. Sasilabo khulu, sasihlala sizwa kuthiwa babesebhalaka kodwa kungela muntu esixoxela ngabo ukuthi bakuhamba njani, kuyini vele ibhalako yangiya. So nisesembukelile laphanethi kuzisisa ukuthi hawu yebo, izinto ezazisenzakala lezi.
Lo-ke ngunkosazana Thandekile Moyo obekumbukiso otshengisa okwenzakala ngesikhathi segugurawundi eHarare, ubexoxa ecingweni ekhona lesigodlweni. Izakhamizi zeGwanda zikhuthaza uhulumende ukuthi aqoqe umhlangano omkhulu ozakwethula izinqumo zokuvikela kanye lokulawula ukusetshenziswa kwezenjiwayo ukuze zithuthukise izakhamizi zakulezo ndawo ezitholakala khona. Lokhu kulandela ukulwisana kwabojekeja ukubangele imfa yabanye abembayo khona ngale eGwanda. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Udlakela lwabotshekesha luqhamuka eGwanda kwabangela ukulahleka komphefumulo kanye nokulimala kwabaningi, isehlakalo izakhamuzi zeGwanda ezithi akufanelanga siphinde senzeke. Izakhamizi lezi zithi lokhu kulwisana kwabangelwa ngabavela kwezinye indawo ababefuna ukuzotshekesha ngenkani emgodini eGwanda ukhombisa khona ukuthi kufuneka imithetho kwezenjiwayo epha ilungelo eligcweleyo kuzakhamizi zendawo ukuba lelungelo lakuqala lokuthola inzuzo kuzo. Isiphathamandla sebandla lezapho eGwanda umnumzana Khanisa Singala uthi bafuna umhlangano omkhulu kwezenjiwayo ozakhangela ukuthi izakhamizi zivikela njani ezenjiwayo ezisendaweni yazo.
Singabantu thina beGwanda lento lesiyayibona ukuthi idinga ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe kabanzi ngoba kunama-court panels bona labo, kube lalabo abanikezwa ama-claim, kube lamapholisa phakathi, kube lomphakathi onangokwawo phakathi. Kudingakala ukuthi sihlale phansi sixoxisane into esiyibiza sithi indaba.
Unkala uthi umhlangano uzasiza ukuze kusiya phambili. Kwazakala ukuthi ezenjiwayo esesigabeni zitholwa ngobani njalo njani.
Kumele kube lemithetho eyaziwa ngumuntu wonke, singabi lamagengi lawo esiwabiza sithi ngama-syndicate. Ngoba ekugcineni laba abantu labo baphethwe ngabanye abaphethwe ngabanye, ukugcina kukhoza ukuthi abanye abantu bangene phakathi bazitholezeke ku-crossfire. Lamapholisa agcine sezithola izandla sezibotshiwe kwezinye indawo. Ngeke silithole iqiniso uma singazange sahlala phansi sathola ukuthi singabantu singenza kanjani.
Le yinto egcizelelwa isakamisi seGwanda uNkosazana Siduduzile Masilela, yena othi izehlakalo ezifanayo sezike zenzakala esigodini, ebubi, eChiyatswa, laseMberengwa, lapho abavela kwezinye indawo bezama ukwenza umathanda ngezenjiwayo zabanikazi.
Omunye nomunye kadle lapha khona. 95% abantu abasebenzi, lakithi lakibo kabasebenzi. So lakithi lakibo kulama resources. Omunye nomunye kabe lapha khona ukuze kungabi lomsindo. Ngoba umsindo lo ngendlela oyenzakala ngawo, if they persist, kuzayidlula okulokho okwenzakeleyo. Kugcina maybe songane tribe lo.
Unobhala jikelele ebandla le United Democracy Movement, umnumzana Andrew Nyathi, uthi nxa abantu abeza kwezinye indawo bengahlonipha izakhamizi zakulezo ndawo, akusuke kube lohlupho.
Yonke indawo kulalokhu okuhle okuphilisayo, kumbe ngathi mina kukhona okube kunguNkulunkulu okungasetshenzwa. Indaba yokuqala ukuthi kumele kuphilise bonabo bantu bakuyona leyo ndawo kuqala.
Unyathi uthi kufanele kube lendlela izakhamizi zendawo ngendawo eziyisebenzisayo ukuvikela ezemvelo zabo.
Asike senzeni so bantu bakithi, sakhe ama-local economic committees abe yiwo umnyango wokungena endaweni lo mnyango wokuphuma, kunje ngabantu baleyo ndawo. Ugovernment ke abe sebuya esapote labo bantu.
Umnumzana Nyathi uthi lokhu kuhambisana xathu lohlelo lokupha amandla ezabelweni oluzanywa nguhulumende olwaziwa ngokuthi i-devolution olwemzini. Melitulo 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
UZulu uthi iziphathamandla zikahulumende ezilamankampani kazimelanga ziphiwe amakontilaha kuhulumende ngoba lokho kukhuthaza umkhuba wenkohlakalo. Imbono le ilandela imbiko ethi umphathi Ntambo obona ngezamandla kagetsi, umnumzana Joram Gumbo, ulenkampani yaphiwa umsebenzi kugatsha olwaluphansi kwakhe esangumphathi Ntambo obona ngokuhamba kwezimota. Iphephandaba likahulumende ele The Herald lithi inkampani kaGumbo eJMCD yaphiwa umsebenzi wokuthungela ugatsha lwezinara impahla esangumphathi Ntambo obona ngokuhamba kwezimota. Ngamanye amazwi, inkampani kaGumbo le yayisidla kugatsha lukahulumende aluholayo. Abanye bathi commission ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo, iZimbabwe Anti-Corruption Commission, kumele icubungule lolu daba. Umkhokheli wali commission umnumzana Goodson Nguni utshele iStudio 7 ukuthi uzalukhangelisisa lolu daba andivana akhulume lentatheli izindaba. Yena umnumzana Gumbo ukuvumile konke lokhu kuphephandaba le The Herald, kodwa wathi akulamthetho awephulileyo. Kodwa uZulu uthi akwenzayo akumelanga kuvunyelwe ngoba kukhuthaza ukungethembeki. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Abednego Bhebhe.
Kungenzakala ke ukuthi ithenda leyo kwaba lokungaziphathi kahle, ikakhulu kunguye umlawulankunzi nalabo abangaphansi kwakhe baba lokwesaba nxa kuyukuthi bekwazi ukuthi ikhampani kamlamlankunzi ngoba phela ungakhohlwa ukuthi ke empilweni ikakhulu lapha eZimbabwe sikwenza esikubonile kusenzakala ukuthi ke abantu bayanikana ama favors so la uyabe khangela ukuthi hayi ngingalisana le nkampani ka sibalukhulu kungangikhathaza kusase emsebenzini so bese kusuka ukuthi ke kube kubike ngoba lo munye lanxa ebona okunye okungabe kungenza ukuthi kusiphele kancane esabe ukukhuluma ngoba ikampani yabe ingasibalukhulu mhlawumbe bekungaba ngcono ngabe kuthiwa kumbe ngenye iministry ekade engayihedi kodwa le ekade eyihedi hayi yebo ye okwethenda siyakubona ngoba emthethweni kufanele kube netenda njalo ke ama regulations etenda kawatsho ukuthi kona ikampani nxa u-shareholder ekampanini enje ayingabe ikulokho kodwa sibantu sethu nje kufanele ube lelihloni la ubona ukuthi hayi lokho okunye wothi ngiyekele abanye benze kulokuthi ngihuquluze konke bese kubuya ke umbono wokuthi ke bavele bona kwesinye isikhathi bangabahuquluzi benotho ngoba ezinye izinto lawe kungangcono mhlawumbe ngabe kuthiwa wanqandela kumbe isihloko sakho sikhulume sithi hayi wanqandela isihloko sakho kube ngcono kulokuthi kube kungangumanqamu kusuka ke bese kusenza abantu bese besola ke bathi ke uhulumende mhlawumbe yikho into engakwazi ukuthi alisebenze ngendlela ngoba kulokuqumela thile nxa abantu sebesemsebenzini emkhulu bengosibalukhulu ukuthi bathole inzuzo etholakala kwesinye isikhathi lanxa umsebenzi ungenziwanga ngendlela ebingenziwa ngomunye umuntu ongatholanga leyo tenda.
Ayisikho yini babu Bebe lapha okuqalisa khona inkohlakalo khonapho?
Inkohlakalo vele iqalisa endaweni ezinjalo ngoba ikukhohlakala ukuthi kube lomunye usisebenzi osebenza ngaphansi kukasibalukhulu ongesaba ukuthi ke akukhulume okuyabe kungaqondanga kancane ngokuthi ke uphiwe omunye umuntu lowo msebenzi. So kulokukhohlakala ngoba uyabe sekhangele umsebenzi wakhe ngezinye indlela usethengisa ke ubuntu bakhe ngokuthi uvikela umsebenzi wakhe ukukhohlakala kunokuyani. Kungenzakala ke futhi ukuthi inkohlakala ibe ukuthi kona usebenzise ibandla lakhe ngoba ibandla lakhe yile libusayo njalo ke uyatsho ukuthi uvele ke uyasupplya kanye lakiyo iZANU-PF. Inkohlakalo futhi yona le. So ukuthi kungabi lokukhohlakala ezinye izinto lawe uyayekela abanye benze ngoba kathi nanku uyatsho phela ukuthi le ZANU-PF uyayisupplya, uyasupplya labanye ama-ministries. Yindaba engamanga khonapho kulokuthi azayengena nalapho akhokhela khona.
Yebo kulamthetho onqabela iziphathamandla zikahulumende ukuthi zithole amathenda kahulumende awuboni kuludaba olumele lulungisiswe yini lonolo?
Kuvele into okufanele ukuthi ngazi iyalungisiswa ke kodwa ke kuba nzima ukuthi zilungisiswe ngoba into eziningi ezibuya ziyimithetho zibuya zisponswa ngama-ministries. So bonabo nqabe yibo abavele benefita kumbe ngithi belethola entweni ezinjalo ezingalabuntu. Angiboni bangaku cabinet ba debate babuye lomthetho ukuthi ke wenziwe konoko.
Lo ke ngumnumzana Bednico Bebe umgcini sihlalo webandla le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni lo ntungamili inkomo Studio 7 ekwaBulawayo. Ukusilela kwemali yakwamanye amazwe sekubone amankampani akubhizimusi yokuthumela imali akwele Botswana exwayisa labo abafisa ukuthumela imali eZimbabwe ukuthi baqale babuze ukuthi imali ikhona na lapho abazathathela khona. Abanye abeZimbabwe abakwele Botswana bathi izihlobo labangane abathola imali ngesikhathi abayitholi ngenxa yodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela loludaba ngokugcweleyo ekhona le eGaborone kwele kweleBotswana.
Amankampani akubhizimusi yokuthumela imali afana leWestern Union, iMoneyGram kanye lamanye athi abafisa ukuthumela imali eZimbabwe kumele baqale badingisise ukuthi ikhona na lapho abathathela khona leyo mali. Izisebenzi emankampanini lawa zithi abalamandla ongowenzakala eZimbabwe kodwa abangakwenza ukuthi baxwayise abathumela imali eZimbabwe ukuthi baqale badingisise ukuthi labo abathunyelwa imali bazayithola na. Abe Western Union bathi kunzima ukubamba udaba lweZimbabwe ngoba isimo sakhona siguquka nsuku zonke. Kulamankampani ambalwa akucela abomakhalekhukhwini eye Orange Botswana, Imkuru, Western Union kanye le Moneygram ebese zibone igolide ngebhizimusi lokuthumela imali eZimbabwe. Kodwa abakhala ngokuthi isimo seZimbabwe lapho kusilela imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika sekuthundubeze uthando lwabantu abafisa ukuthumela imali besebenzisa amankampani la. Umnumzana Siphe Sihle Ndlovu uthi yena uke wathumela imali ekhaya kwathatha isikhathi eside ukuthi izihlobo zakhe ziyithole.
Ekhaya bayakhala bathi kwesinye isikhathi imali oyithumelayo ifika ingeneli, betshelwa ukuthi bezothatha ibalance ngelinye ilanga. Kwamanye amalanga kuthiwa akula mali kodwa wena uyabe uthumele ukuthi isetshenziswe kwi-emergency.
Okukhathaza abafana lonkosikazi Abigail Hlatshwayo ukuthi kwesinye isikhathi awunasixwayiso sokuthi izihlobo azingeke zathola imali khonapho khonapho.
Amanye amakampani awasitsheli ukuthi abanelisi ukupha esibathumelayo imali. Sicina sisizwa ngabasekhaya.
I-Western Union kumbiko ophume kuphephandaba le-Standard ngempela viki ithi ukusilela kwemali eZimbabwe sokufake inkampani le engxakini. Inkampani le ithi kuzamele inikeze ingatsha zayo eZimbabwe imali yakwamanye amazwe ukuze zenelise ukuphathisa abadinga usizo. Kodwa abanye bathi sebebona kungcono ukuphathisa emabhasini kumbe kulabo abayabe besiya eZimbabwe besuka kwele Botswana.
Sesibuyele kundlela zakudala ezokuphathisa, noma kungathembakalanga ukufaka emabhasini kungcono ngoba uyakwazi ukuthi umuntu uzayithola imali kungela ndaba zokuthi kusilela imali wakwamanye amazwe elizweni.
Imali evela phandle kwelizwe inceda kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe kulezigidi lezigidi ezithunyelwa abeZimbabwe abahlala phandle kwelizwe iminyaka yonke. Kwamanye amankampani kwele Botswana leli bekulithuba elihle lokuvula amabhizinisi okuthumela imali, noma nje okwakhathesi ikusasa yakhona ingasenhle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Kambe ikhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu Libutho ngoNcwabakazi lonyaka ngesikhathi kulabatshengiselayo emigwaqweni yeHarare bekhonona ngokungethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli izaphuma lani. Lo ngumbuzo uGibbs Dube weStudio 7 awubuze umnumzana Belief Gawule webandla leZanu PF othi kuningi okuzethulwa yikhomishini le. Kunye lomnumzana Volta Moyo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ugawule nguye osungula lingqoqo.
Kuhle kakhulu ukuthi ikomishini isisungule umsebenzi wayo ewuphiwe ngumongameli ukuthi icwayisise ngodaba lolwana olusungulwe izakala esigodlweni eHarare ngemva kokhetho. Ngokunjalo sithi thina umsebenzi kawuqhutshwe impumela ivele, so abantu bazakhuluma konke kuyaphuma kusobala ukuthi ubani wenzani kulowo mlando owayenzakalayo okulimela kwabantu. Abanye bakhuluma izinto eziningi, baye bakhuluma sekukhuluma ukuthi abantu abafayo bangaka, abanye bathi bangaka. Hhayi, mina sikwazi ukuthi abantu abalimalayo laphana abalahlekelwa impumela bangu-6. Yikho esikukhangeleleyo njalo ukuthi sithi thina kwenze ucubungulwe kuhle, kucwayiswe kuhle, impumela iphume. Kwese kubonakala ke impumela ebhekeni ukuthi ubani wenza ukuthi mbani wayenza ukuthi.
Masi sikhangela baba Gawule kulabanye abakade belalele, abanye bangkhona bekhuluma lapha kumabonakude. Kwese ngazani abantu bathi abanye bangkhona bangani badonswe libandla leZanu PF elibatshele ukuthi hambani likhuluma lokhu kuphela. Kambe ngabe kunjani?
Ngothi ukuthi kipi mina ukuthi abantu basuka zonke isikhathi abantu bakithi bafaka lokwana ukuthiwa ngama-blinkers njengamabhiza. Abafuni ukukhangela eceleni ukuthi babone into ezenzakalayo. Ababoni kambe shure kambe uKalima Mokoena bemazi umongameli weSouth Africa lokuthi uhlanzeke kangakanani uKalima Mokoena. Labameyo abadojiwe bonke abavela kwamanye amazwe nalana. Labakhona apho abanye bakhona abavele bangayisekeli iZanu PF. Kambe kuyini okungaqatshiswa okungafishwa. Yonke into isegcekeni and kubalulekile ukuthi kwenziwe ngayo imali indlela umongameli akwenze ngayo. Kungani singalindeli impumela bese sikhuluma ke ngemva kwempumela ukuthi mhlawumbe abantu babe nensolo lapha nalapha kathesi asini commission kayenze umsebenzi wayo.
Mhm. Ubona uzani kuyaphumana khonapho ke baba Gauta?
Mina ngibona ngale kit atshola ukuthi ngibona ngani kuzaphumana. Kuzaphuma khonoko sibili okuyikho kwenzakalayo. Akula nto ezafishwa, akula nto ezathelelelwa ngaphansi kwekhapeti. Yonke into izachaya ibe segqekeni kube ngumlando wokuthi lo wenza ukuthi lo wenza ukuthi. Lokuthi abantu ababangela udlame ngobani kuzaphuma konke. Akukhathalekile la ncama abantu kodwa kulisile usizo ukuthi umphefumulo wethu uyalahleka. Kodwa abantu abayenza ukuthi chapa bakhona ngobani, labantu abayenza ukuthi chapa bakulimaza abantu ngobani. Konke lokhu konke kuzaphuma kule segqekeni abantu bakukhangile konke. Kuhluzi uhulumende ebesebona ukuthi abanyathelo bani ngalabo ayabe ekhangele ukuthi bayephule umthetho bazawucela ukulahleka imphefumulo yabo.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke baba Gaule. Sicela ubambe khonapho ke ecingweni. Sithatha ubaba usecingweni, singazi ukuthi silobane ecingweni khonapho. Salubonani baba. Volta ukhona ecingweni kumbe kuVolta kumbe mbani? Usecingweni.
NguVolta. Kana singajayanga.
Ye, siyabona ke ukuthi i-commission le kaMontlante siqalisele umsebenzi. Phose lakho khona.
Angiboni into abazaphuma layo engayenza imoya yabantu yedle ngoba ayisiyo i-commission yakuqala. Amakomishini eZimbabwe saba maningi ethunywa ukuthi ayenze lokhu lalokhu ungela eni commission eba accountable to ebantwini ungeza into sekuthiwa ifakele i-commission izindlela nje zokuyehlisa imoya yabantu ukuthi abantu into leyana bangasayilandeleli sekwafakwa amakomishini amangaki eZimbabwe wena ongayitshela yona eyi-1 ongathi isike ya-investigator indaba ehlupha abantu yabuya ya-reporter ebantwini yiphi i-commission yake yakuyenza khonoko angibaboni labo ama-findings abo Mhlante ayeza abuye ebantwini abantu babekwazi ukuthi batholeni after all kanti vele nxa abantu babeyibo ababusayo abathumela amasosha ukuthi adubule abantu kulene sesithi yokuthi kube kudinga izimali zidliwe kuthiwa kwenzwa i-commission yona into i-straight ukhomanda ichifu wamasosha ukhona u-arm command ukhona by then u-defense minister ubekhona ngabantu abangakhulumisana ukuthi onike i-order leyi ngubani mina ayisini kwazakali kuyadinga i-commission khonoko kube zindlela zokuzilela imali abantu bedubeke elizweni
kodwa ke awuboni ukuthi enxa yokuba ngaphuma lokunye nje khonapho
bephuma lokunye okunjani gipse endabeni e-straight forward akula nto abazaphuma leyo into abazaphuma leyo mhlawumbe ikuthi uthole ukuthi omunye between u-defense minister lo-president lo-army commander unike ama-orders kungela consultation akulenye into ecubungulwayo khonapho
kungatholakala ukuthi omunye waphonga ukuthi ngenani ezithithini liyedubula abantu kuyayenziwani manje
akula nto ezenzakala ngontando kayiphikiswa ngabantu banye bakujayele ungakhuluma ngabantu abayi-6 abafa e-Harare i-20,000 legugrawundi ngubani wakho wabotshelwa yona vele abantu ezimbabwe bayaqalisa ukufa ibona laba abangu-6 silabantu abanyamalaliswayo egcekeni ngubani wakho wabotshelwa khonoko akula nto ezenzakala lokho kukhulunywa ngabogawule nje ikuthi ngabantu abasebandleni lona lelo abazama ukuthi babone izinto ezingalunganga bazifake ekuthini zilungile ngoba bona azibaaffecti directly ogawule but into emangalisa umuntu onjengogawule i-ground iphelele iqedhe abantu abanenge etsholotsho khonapho but nxa ngimuzwa kathi esekhuluma esithi upresident uza kuthi athi upresident aze abe leqhinga elingcono ngemva kufe abantu abangu-6 ehlulekile ukuthi a-acknowledge abantu abayi-20,000 wathi yena hayi indaba esidlulile umlanga kwayitoni request hayi sekudlulile lokho
bamba khonapho baba Gaule akumphendule khonapho ngoba uyakhuluma lapha-ke umoya
uthi yena amakhomishini kasebenzi kaze akasebenze elekho impumela ebonakala ebantwini ngithanda ukukwala lokhu into sengikhumbuza ngithi kakhumbule i-commission i-Sandura commission of inquiry eyabunjwayo ngesikhathi samgazi omoris nyagumbu bangena phansi bona kuthi amaphoyizeni bapha bonke oshabala abana balahlekelwa imisebenzi bonke abanye babahle baphuma uhulumende ba-resign abanye bathi baqeha okushaba waze wayagwetshwa ekhoti ngale wafuthi impumela yakhona wathi umgaba wamphathi wona waphuma waba phandle ngokunjalo yimpumela yakhona yekhomishini yana i-Sandura commission eyaletha i-commission atshiyo nto yokudlala.
Hello-ke ngumnumzana Belief Gaule oyibandla lezanup f obexoxa lomnumzana Volta Moyo okubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa bexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7. Sizaqhubeka ngalolu daba kusasa ekuseni. Okathesi-ke sesifike emaphethelweni endaba zalamhlanje. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zethu zalamhlanje. Ikhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu ngemva kokhetho iyaqhubeka lamhlanje ngemva kokukhomba umunwe kunkokheli ye-MDC ngabafakazi abacatshangelwe ukuthi ngabezanu PF. Umbuthano wokuxoxisana ngodaba lwegugu rawundi eHarare uphazanyiswa ngabacatshangelwa ukuthi ngabacuphi be-CIO. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama.